Lokhu kuphume emhlanganweni lentathelo izindaba wokuhlaziya ubudlelwano phakathi kwamapholisa lazo owenzelwe e-Police Club eHarare izolo, lapho amapholisa athembisa uguqula indlela asebenza ngayo phansi kobukhokeli bukamongameli Emmerson Mnangagwa. Esinye seziphathamandla zesipholiseni uChief Superintendent Paul Nyathi ube khona emhlanganweni lo.
Umhlangano lo usincede kakhulu ukuthi thina njengamapholisa sisebenze lozulu, sizwisisane njalo lama-journalist isithathele izindaba, sibe le i-relationship esithena, i-mutual relationship.
Unyathi uthi ulesiqinisekiso sokuba bazosebenza belandela okumunyethwe isisekelo sombuso.
Amapholisa kumele asebenze elandela umthetho kakhulu, i-section 219 constitution yeZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentathela izindaba eZimbabwe eyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ uFoster Dongosi ulandisa ngokuvunyelanwe kulo mhlangano lamapholisa.
Sivumelana ukuthi amapholisa lentathelo izindaba sidinge indlela zokuthi singasebenzelana kuhle njani, ngoba sinanzelela ukuthi akula sizathu sokuthi kube labahlukuluza abanye.
UDongosi ukhuthaza intathelo izindaba ukwazisa amapholisa lapho ziqhuba umsebenzi nxa kukhangelelwe ukuba kungaqhamuka udlakela.
Okuqakathekileyo ukuphume kumhlangano lo ngokuthi khona uma intathelo izindaba ziqhuba umsebenzi wazo, zidinge indlela zokwazisa abaphathi bamapholisa, ikakhulu nxa kungumsebenzi ogoqela udlakela.
Lumhlangano ulandela owenziwa ngomnyaka ka-2015 lapho zazikhononwa ngesiphatho ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo. Zikhona ezabhaxabulwa kabuhlungu, ezinye zabotshwa lanxa zaziphetha zitholakala zingelamlandu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.